Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
into le ibuye imbi bathethe izinto ezinhle abayibumbile le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo
amagqwetha omnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba
abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila
ibandla leMDC Alliance likhalela umndeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Upe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,398. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lasikhombisa 17,151. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumilane 13,971. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula ikhulu 129,181. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongumsekeli njalo kamkhokheli weMDC Alliance bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kweConstitutional Amendment Bill No. 2 edale lePhalamende libandla leZANU-PF lincediswa yiMDC kamnumzana Douglas Monzora. Ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo. Inengi lisola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo nanku usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni. Inguquko le yesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Siqoxele ocubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazelele ukuthi kungani abantu begxokozela kangaka ngalokhu esithi i-bill amendment number 2. Abantu baxokozela nje ngobana into le ibuye engathi mina kuphose kufanele kodwa i-omnibus ubuya zonke yikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho-ke kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe-ke bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo. Yikho ubona abantu betshana ngamagada kunje. Ngabe le i-bill nxa kuqakathekile, ngabe balethe isigaba ngesigaba, ubumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile-ke laba abantu amacilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu abantu bexokozela. Ngesikhathi mna ngisephalamende ngiyakhumbula ngangu-legal parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le, sayala sayibuyisela emuva ukuthi kayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Ye, amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamente ngabona esithoba mnemunye, kwakuyiqalise muva le umthetho elizwe ukuthi iparlamente ingabakhona okweminyaka emihlanu imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament. Ifa le parliamente yona leyo kayivuswa, xa kumele ibe khona kayiqalele phansi ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imithetho andaba, ngibona ngathi okunye abaza kusebenzisa ikhona lokho ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe bekumeqalisungulwe kutsha, athi liyethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxaya sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusazwe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. O-Form 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lo mkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswe babuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo, ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba banje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa babalisiwe ngekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela embona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi, nakho lazo ziqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe le ndima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho-ke lapho uthona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikolo zivulwe abantwana bafunde, njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi benedliswe ukuthi babuyele emsebenzini ngobuningi babo, kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala-ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo umqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzancweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake yancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi siyakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili, ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
UDokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZimta. Ukumiswa kwemijova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemijova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemijova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya Entebbe. Ngokunjalo ke abantu labana abayebe kumele bagade besiye emalokitshini nalawo bagcina beswele imijovo ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonder fit lawa. Abantu labana bagcina beswele imijovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona, bagcine beqhuma ngenyawo. Thatha omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandastri. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, besuka entumbano, besuka empophomo, afika abachithe kohamara kumbe abachithe kolayona. Kodwa-ke okusuka kunanzelele ukuthi kakusela Zupco ozathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imijova yayisuka emalokitshini ihle iqonde khona liye badropha khonale bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi kunanzelelayo ukuthi imijova nxa engasavunyelwe edorobheni, ngaze behlele kolayoni, ngaze behlele kohamara, akusela mjova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale e-Hillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo Hillside siyale kibo Waterford, umntwana lwana use-forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lezi lapha ingadlula igcwele imota laphana ibhasi yakhona njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona le Fountain. Nxa kuyukuthi imjova kayivunyele ukuhamba umntwana lwana seswele indawo iseswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imijova lemsebenzi abasakhulayo oyindi lokunye kunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngibhizimusi yakhe laphana i-cooperative njengabo chova mabayo bekhona phana bayabhenefitha laphana la lezi muli lazo bezibhenefitha mbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udrayiva kwaqhatshwa lokhondakitha nxa kuyikuthi imchova ingu-1000 kutsho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana bayabesele bebalekelana namapholisi kodwa abaningi bangikhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhatshwe njengabowinki abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979. UNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei koBulawayo seleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasithupha 86. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Mahlabezulu abadala bathi intaba idilikile. Sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMark Ndubiwa. Ethe uTown Clerk yakoBulawayo isikhathi eside njalo iBulawayo iphumelela kahle kangaka. Sithi Mahlabezulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sidlele. Kuliqiniso namhlanje ukuthi uBulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMark Ndubiwa ethanda iBulawayo ethanda abantu bakoBulawayo kasekho. Sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha waqhatha konke izenzo zakho zikulandele. Sikhala nemuli yakoMark Ndubiwa labantu bakoBulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe inkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu. Inkundla yeZim Live yona ithi amalunga ezanu PF lawe MDC kudale lePhalamende abambene kumkankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 labalaleli, ninjani? Hayi hayi, into eyenziwa nguhulumende ambona ukuthi mina la enje ayibona ukuthi right kumbe uyibona njani. It's totally wrong into eyenziwa nguhulumende. Uthathela abantu imota, imithovu yaxotshaniswa ithwela abantu, ilimaza abantu, abantu bayathathelwa imota for nothing. Uthiwa imota kazonke kaziregister kuzupha imota noma ule contract oyenzayo uthe wayithola la ukuthi
survive ziyathathwa imoto yathathela ukuthi akayi register kuzukho yonke into yakhona uhulumeni ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumeni nxa usebenza ngemoto eZimbabwe kanokhana lapho umunye umama uthwele abantu wathi plumtree wathwala abantu laphana kweJohn Love uthe ethwele abantu bathi babuya ngama Ford Focus imoto zone ezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu esithi uyakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu siyazitshalela esihlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazo attendwa ngabanye abantu from wabuya wazo attendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokulento eyenzakeleyo ungawukuthi eshi mina vele ngizobuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto zithethwe ayikancane imoto ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemoto uthi uyasurvive ngemoto yakhe eZimbabwe maphandle kokuthi uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli mina ngizwisa ubuhlungu kakhulu.
Salubonani, salubonani bantu weStudio 7 besayazi. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamanzi loludubo lwamanzi ekhonda solwande kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi. Yonke into unikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nanti iphepha lakho lenotice hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu njani. Amakhansila akhonapha kulele dorobho leGwanda into zonke zonakala vele bona ungana bakho ungana silama council asazi ukuthi uhamba njani eGwanda cela ukuthi iGwanda ilungisiswe nje ayikhona lokho okwenzakala.
Sawona Studio 7 baphathi bonke bohlelo vele Studio 7 ngithanda ukulingelela lonke ngamaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondana nabomuzo labezanupf ukuthi abakuzamayo ukuthi badilize MTC Alliance soze kwahluka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicindicindi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningangaka umuzo labona izikhotamade zezanupf labomakhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungala msebenzi kuphela uchamisa labanye abazamlandela iwaza kumisa u-23 banqobe iZANU-PF lwabazoku-10 ngiyabonga Studio 7 ibingelele bonke abantu baseZimbabwe ngiyabonga.
Sanubona, sanubona basakazi bakaStudio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe nazi ukuthi sizithanda kanjani. Hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzwide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye manje. Ya lendlwa kwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi kumedia bahlale phansi balungisa indaba zabo mabephuma baphume benomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazi abantu bazithanda vele izikhundla. So ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhole ukuthi sazi ukuthi silandela abantu akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu-3 umele ukuthi bafuna ukuba izinkosi umele ukuthi sibalandele sizobalandela kanjani laba bantu yabona ukuthi kuba divided iyahlupa lento le ngoba mabona bezidivida bona ba-expect ukuthi thina senzele izobahlupha ngoba manje uyabona i-MRP ngendlela eyenza ngayo i-MRP asithi sithethe umthwakazi i-MRP iwuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo la bantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi no-1 phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samandebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe-organized angeke size sikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beka umuntu akankomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathe izapho afane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umuntu akankomo ngabe unengqondo eziyi-5 eziphelele naye emdala engaka into yomuntu ngabe uyenzile ukuthi alandele o abe ngaphansi kwenye iphathi kufana ne-MRP le yambona manje ukuthi lo umqondisi moya usokola kanjani umntu anabantu uyadubeka and udubekele isizwe into azikhulumayo ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesense inengqondo
la labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe ase-Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Lo qhubeka lusegudwini udaba lokuxotsha kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotsha kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi ikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usenza konke lokhu okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo Twitter, kubo Facebook, bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRepublic. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangela amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump, ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamphi ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphi ithuba, bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengampha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa nxa bemphi ithuba lokuphenduka, bazamphi isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha uMnumzana Thabane Mpofu loTenda Ibiti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukaMnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.